Bekhuluma lentatheli izindaba izolo ntambama, abakhokheli be-MRP bazise ukuthi iZEC ibatshele ukuthi abavunyelwa ukusebenzisa uphawu lwendlovu. Umnumzana Njabulo Ngwenya uthe lokhu babona kulinyathelo likahulumende wezanu lokuzama ukubaphambanisa umkhankaso wabo owaqala ngomnyaka odluleyo.
Ilogo yethu siyitshintshile, siyitshintshiswa iZEC ngoba isithi uphawu lolu esilusebenzisayo olwendlovu alukho emthethweni according to the Electoral Act. Behlulekile ke ukuthi basikhombe ukuthi kanti kukuphi lapho kubhalwe khona ukuthi indlovu ayivunyelwa, ngoba ethile ithi kulezinyamazana ezithile kodwa kayitsho, kayikhulumi ngendlovu ngqo ukuthi yiyo engavunyelwa. So sibona ngathi kulesandla sensene lapha, balandzelela ukuthi kade sihamba sikhuluma ngokuthi abantu lonyaka komthwakazi bavotela indlovu. Siyabona ukuthi mhlawumbe kuganga kwale government yeqhu kamnangakho.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uveze ukuthi iZEC ibazise lokhu kumaviki amabili adluleyo.
iZEC isazise ngokuthi asivunyelwa ukusebenzisa indlovu njengesimboli yethu kumaviki amabili adlulileyo, ngemva kokuthi besekulesikhathi sihambe iZEC saba ne-constitution yethu le-logo yethu. Ngabona kwaku-last year kutheke sesihamba sisiyabuza ngezinye izinto, basika abasitshela ukuthi isimboli yethu kayisavunyelwa. Abasitshela khona ukuthi Electoral Act yiyo ebanika lawo mandla ukuthi isimboli enjenge-elephant kayivunyelwa, loba bengazange basibonisa-ke i-statutory instrument ebanika lawo mandla. Ngokunjalo khona lokhu sathi sikukhangele sabona ukuthi iZEC iyasetshenziswa kakhulu ilibandla le-ZANU-PF.
Umnumzana Moyo wengeze wathi bathe bezama ukusa udaba lolu emthethwandaba baziswa ukuthi luzathatha isikhathi eside lusemthethwandaba.
Sonasikhangela le ndaba ngoba sathi sizama ukuthi sithi ukuthi hayi sifuna ukuyi-challenge ekhothi, basitshele ukuthi kuzasithathela isikhathi ukhetho luze ludlule. Kwasenza samangala ukuthi kanti bona sebengamakhothi yini, ngoba sasibatshele ukuthi we-make an urgent chamber application, bathi kuzathatha isikhathi ngoba i-process leyi kumele siyenze sesiyaqalela eHarare.
Umnumzana Mxolisi Mhlanga olandela ibandla le-MRP uthi ulokudana okukhulu ngokuvinjwa bebandla labo ukusebenzisa uphawu lolu.
Sikhangele indaba leyi yokutshintshiswa ilogo isikhathi esihambe kangaka, siye sananzelela ukuthi uhulumende lo woncindezelo ubonile ukuthi ilogo yethu ile-significance kakhulu, ile-connection kakhulu le-origin yethu, le-connection labantu bethu labalandeli, labantu bakithi labalandeli bethu. So bazama ukudisconnecta that connection esilayo njengabantu bakomthwakazi le-origin, le-history, le-background yethu. So indlela yokuthi basifrustrate.
U-District Elections Officer we-ZEC uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kunempawu ezingavunyelwayo njalo amabandla azakwaziswa ngakho nxa ethatha amaphepha e-nomination court. Namhla ekuseni iZEC izahlangana lamabandla ezombusazwe lapho ezachaza kabanzi izinto okumele ziqondiswe ngamabandla phambilini kokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.